Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uyivansi ziningi obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela igogwe nembuziya edalela ePhalamende umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu 5 million ngumthethwandaba. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho.
Masiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethe begalulwa kumaya kokuzidakamizwa.
Kwezokhetho lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan.
Asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria le-Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4,300.
Kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungayisiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa kake kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebetshonile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omela igogwe nembuziya edalela ePhalamende umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million. Umthethwandaba uthe lolu daba solulenyanga ezedlula eziyisithupha lungathoniswanga ngalokho sokumele lulahlelwe khatshana. Uwajajena ubikwa elobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Wathatha imali yeziphala ze-GMB elabanye bakhe babotshwa ngamapholisa ogatsha lwe-ZAC nyakenye. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho. Amapholisa abemisa izimota emgwaqweni edinga izidakamizwa kulolu hlelo lona olusungulwe eHarare ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukuqutshwa kwamanye amadolobho njengoba udubo lwezidakamizwa lubikwa lubhahile elizweni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi kuyadanisa ukuthi abanye abathengisa entubeni zezikolo bafaka izidakamizwa kumascones abawabhakayo ukwenzela ukuthi abantwana beqhubeke bewathenga.
Kusokule minyaka ethile kumbe inyanga ezithile sisebenza gadalala ngenxa yokuthi masiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethe begalulwa kumaya kokuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo. Ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo, imaviki amabili adlulileyo, sike saba lomhlangano eNtumbane Hall okube kule ingxenye yezikhulume befanele zikhulume ngayo nalindaba yezidakamizwa. Kwasokusibakela abanye abantu abalokuganga, abanye abantu ababekuganga ababezama ukubana indaba lingaxoxiswana kulo mhlangano kwacaca ukuthi bona bobani ukuthi basetshenziswa yibona wonga abantu abasha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayizigaba bathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapoliseni lami ngameli inhlanganiso eRose Camp lapha nebizwe izikhulu zamapolice kulo commission okhona laphana ukuthiwa ngunyabaza nguye owayebiselwe umhlangano kodwa saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje iingatsha ezijiyeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa zaba yingxenye enkulu yokubana sokufanele ziqedwe lezidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhona ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhali ubana kuphume unikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layina le indaba yezidakamizwa sikhuluma ngabe kulo mhlangano wa 25 enketha ibiyingxenye yenkulumo uma ajendaba ekhona izidakamizwa bezikhona so ungazuhambela kwangaphi kukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo ungasengaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni ukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela thola ukuthi akusela lokithi kumbi wadi ongahamba uthole kuthiwa kulandawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbi izindlu lezokuthengiswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipha ukuthi uyathola ufika umuntu ukubhadala imali lapho kuthengiswa izidakamizwa kodwa bese uhanje usethathwa izidakamizwa lezo kweyindlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and esiza so lokhu kungafuneka kukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa izikolo lapha nemagedi nezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani lani kuthiwa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sitshaya abantwana abancane abangela kucala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyakususithi uze uqhubeke usebenza kuhlela lozithatha nsuku zonke so laba abantu izigangi lezi ezikhona ezinye ezithengisa kungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sekuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako usufuna ukuthi ahlalisane namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu sebenzela ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le service society ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha nazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlalo la njengezakhamizi inhlanganiso yebulawayo progressive association silogatsha lwabantu abatsha layo lubhizi ubana ligijima kodwa singakutho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo kuyiwo abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa sidakisa laba bantwana abancane abangela cala
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo lokho esikudaba lunye intathele izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ube semkhankasweni wokulwisana lodaba lokumemetheka kwezidakamizwa kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo
Ngokwasazifa zayi marowatsanga ngumsekelo womqondisi ugadari kwahulumende olubona ngentuthuko yezabelo uphatheke kulo mkhankaso yemele umphathi dabo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube
amadrugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa amadrugs siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa amadrugs bacetshelwe emapholiseni amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe
isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa
kusuka kulo mkhankaso sesiyenza umsebenzi abantu bazabasebenzisa zabasestata abantu bebotshwa balama-drugs abantwana babebhema lapha kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs losebenzisa ama-drugs siyaqalisa nje i-operation ezaqalisa asazi ukuthi iza kumanini kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs
upeki inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa uzethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo
impilo yami vele sinye ukuzijabulisa ngenxa ngithayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidayi ilanga litshonile ilanga ukuthi lingihambele kuhle ngiyabembona kuyawumele kube lotshwala phakathi ya kuswelakala kwemisebenzi kakhulu kwabatsha mbona yikho ungathi yikho kuthiwa kubajojozele ukuthi uswele into zokwenza akula ma-recreational facilities amaningi elizweni so abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media
uMichel Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo
indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili cause ama youth ayaphela especially ngesikhathi sikhathesho kumele siyevota ama youth ayaphela siyarejisteka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona emakhoneni besenza into zonalezo nje akulunganga I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all these other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza inzathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka 11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha i-stress ngenxa yama-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ama youth centers ula swimming pool kubo makhandeni lovezi mpopoma whereby china we used to go there siya swim attend ama entertainment activities khathesi black due to lack of ama recreational centers lendawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo be socialize ukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela
intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa uduba lezidakamizwa lusabalele hathi kobulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke asezimbabwe asethwele nzima ngimela sido 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Ban
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele nkulu
asambeni madoda siyovota
ukwezokhetho namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lethu lihlezi ligijima libhoda izabelo zonke zakomthwakazi ezigoqela iMathebeleland North, iMathebeleland South, iBulawayo kanye leMidlands. Ye ukhetho njengoba sikhangelele ukuthi luzoba khona lonyaka between July and August. Siyakhankasa lathi sibhoda ezabelweni sitshela abadala ukuthi hayi ibandla labantu ibandla leMthwakazi Republic Party likhona. Yilo njalo okumele ukuthi nxa sizangena ekhethweni balivotele. Ngokunjalo thina uzananzelela labalaleli ukuthi from 2014 iMRP isungulwa kuzofika namhlanje siyilona kanye ibandla elingabunjelwanga okungena ekhethweni kodwa elabunjelwa ukuzokhulula umthwakazi wonke jikelele. Ngoba siqhubeka sisebenza labantu bakithi bonke esithi thina abangakayitholi independence yabo kusukisela ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi. Nguye ngakho ke ibandla lethu litshiyene kakhulu lamanye amabandla akhompyutha kwezepolitiki yaseZimbabwe ngoba thina sifayithela kumbe silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination kumbe i-total independence from kuleyi abayithi yi-Zimbabwean independence. Ngokunjalo ke siyaqhubeka sikhankasa. Ye mina ukuthi njengoba ukhetho lusiza ngizangena ngaphi njengebandla asikafiki esigabeni esesifinalize khona ukuthi ngubani ozamela abantu esiqintini esithile kumbe esabelweni esithile. Konke lokhu kuzaphawulwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party lapho esizakwenza sinanzelela ukuthi abantu abazomela abantu bemela abantu bakomthwakazi kumele kube ngabantu ngempela aba-understandayo ukuthi kutshoni ukuba ngummeli wabantu. Thina njengeMthwakazi Republic Party asiziboni njengama-masters nxa sikhokhela abantu kodwa sizibona njengama-servants izisebenzi izithunywa izigijimi. Kunjalo nje lami kulesi sikhathi angeke ngaphawula ukuthi njengoba kuyimholi waleli bandla sengingazitshololo ukuthi isiqinti engizongena ngime kuso yisiphi. abantu ngesikhathi esiqondileyo baza kutsho lokho njalo ibandla lethu lizanika i-direction yokuthi siyingena njani ekhethweni lolu olukhangelele ukuba khona. Kungakho sithi without political power abantu abakwazi ukuthi bazilawule benze lokho abakufunayo ezabelweni zabo.
Sike saxoxa labanye amabandla ikakhulu LCCC bathi bona bayehluleka ukwenza imihlangano ngoba besanqatshelwa ngamapholisa. Lina ke
kuliqiniso babugande sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo iregulating authority bapartisan. Ngasokusiza amabandla njengawethu lamanye imithetho yabo bayayiwomisa bayibophe ibe nzima. Kuzananzelela ukuthi kumaviki amabili adlulileyo ibandla lezano PF through ingatsha zalo lezo sokuthwa kulama vendors for ED labo kwathwa ngabantwana bama veterans bangcolise ubulawayo wonke lapha ne Tedgold building kusolobon loye bestepo lo 40th street be demonstrator begcwele umgwaqo bamisa ibusiness yalelo langa. Akula muntu wabotshwayo, akula muntu owacharjwa nge public disorderly conduct, akula muntu owacharjwa nge incitement of public violence. Yikho ke sithi hayi sizazama zonke indlela ezenza ukuthi ibandla lethu lanxa kunzima likhankase liye ebantwini.
Lo ke bekungumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izulu elilolaka lilelatshaya isiqinti senyathi esigabeni seMatabeleland North satshiya izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zingasela lapho okokuhlala. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa usuthiye abantu abambalwa bebotshiwe kunye lepholisa elilodwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilele enkundleni linjani lonke basakazi baka Studio 7. Yey, ngiyayizwa indoda leyi ezano leyi okuthiwa ngumalani inkomo. Hayi, indoda leyi ikhulumela ipolitiki esisu sakhe. Lingakhohlwa abantu bakithi ukuthi kuvele silabo abantu kuzano laphana abathengisa umhlubulo wabantu bakithi abanjengabo inosinkala abayibo ababhuqa abantu bakithi besebenza zano le 5 brigade. Silabo abantu kanjalo kumbe selikhohliwe, ngithi ngilikhumbuze bantu bomhlubulweni waseMathebeleland ngoba unkala yena wayesutha egqiba isisu sakhe ngokufa kwabantu. Yikho ubona abantu abanjabo umalani inkomo laba bekhuluma ukuthi zano iletha intuko ebantwini. Intuthuko okhuluma ngayo othi bayalungisa imigwaqo umgwaqo osendlini yakhe lapho ohlala khona yena, hayi elizweni. Libananzele abantu laba bayathunywa ukuthi bezoqedelela abantu bomhlobo wakibo. Yiyo indlela abahola ngayo, yiyo indlela abagqiba ngayo izisu zabo. Yibo bona laba abantu ababe ngama-agent e-background ababehamba bethengisa abantu kubulawa abantu njengabo inosinkala. Yibo labo malani inkomo.
Salibonani baphakathi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Hayi, siyamuzwa upresident lo e-EFA umbe kuthiwa ngundiba lelo vele upresident lo against the CCC kambe ngathi vele ku-2018 wathola yone 1% emelana lebandla labantu. Ubona ungani vele angakhuluma kubi nge-CCC kuyini okuzomncedisa? Kanti esibuzwa ngopresident lo emazweni ukuzokhuluma nomnankagwa yena sekhuluma ngama-structures e-CCC akuhambisani laludo. Manje umuntu onjalo uyamkhetha ukuba ngupresident okuthini? Uyathi kumele adresse i-economic yeZimbabwe yena besesitshela ngokuzala kwabantu. Umuntu kumele ukuthi nxa ubuza uhlale phezu kodaba nothi ukuthi wena ubuzwa into wena sukhuluma okwakho. And ungaze yiliphi ibandla elimelana le-CCC liwesti isikhathi sayo. sithandwa ngabantu vele lokho kwe trip sikepha lokuthi umuntu esemathandweni wena ukhulume kube ngendoda yakhe kumbe ngomfazi wakhe you are wasting your time because umuntu lwana usamthanda lo muntu abefuna ukuzibonela balenge abadala labe khuza ungakhombi kozibani kunje kunje kodwa abantu labantu bezivicine bezalisa so umuntu okhuluma kube nge trip si waste isikhathi sakhe trip si libandla labantu lokho kwama structures kudingwa ngabantu abangenancedo abangenani lokwenza le trip si thini trip si siyithanda injalo ingena ama structures ku trip si asithanda structures sithanda uchamis abantu kumele bekuzwisise khona lokho bangakuzwisisa bazehluka nale bandla le trip si
salibonani wasakazi waka studio 7 ngulise konke labalaleli into ethanda ukuyizwa kahle yile ndaba ama sanction leyo kasekahle ngizothanda ukuthi ngibuze kulowo baba lo abantu ushuma kanti ngoba lapha akaphendulanga umbuzo lapha babuza ukuthi ama sanction la afakelwe ukuthi i-economy iphansi noma yena akakhulumi iqiniso waye angavela akhulume ama sanctions la asezimove ngenxa yezanu PF hayi ukuthi ngoba abelungu bafuna umhlaba muphi umhlaba bawufuna ngoba ama sanctions la afakwe nje kungenxa yebandla lele lezanu PF elingavumelani lamalungelo abantu abantu nje bathule kanzima kumanje kuyilezanu PF abantu bathule nzima bagijinyiswa ngapha nangapha emazweni abantu abahlali phansi ngenxa yalezanu PF engiphinde futhi ngisele le ukushaya kwabantu le abantu basematopo la iTCC sizwile laphana ithi kona kunama reforms abawenza kodwa ke ngiyabona ukuthi lapha ziningi abantu esezihlala zenzakala abantu bahlukunyezwa kodwa asikeza ngokuthi kunomuntu ezanu PF oseboshiwe ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu lokho esicela ke impendulo lapha abantu bakithi ngesihle sibili nangomoya wesonto
sanibonani uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu zisihambele kahle ake siyeke ufuna ipower ngoba abanye ngebabona ukuthi bafuna ipower umuntu ufuna ipower yikho nje into ayidinga ipower asifuneni into ezosiza umphakathi wonke weZimbabwe singafuni ipower ngoba uma ufuna ipower ufuna wena ukuthi usuthe wedwa uzofana futhi nezana bheke uzube nomehluko ngoba manje masiyenza nakanje sikhombana ngeminwe ukuthi yiye emandebeleni yiye CCC yiye amashona hoda yiye kwacha kwacima akusebenzi next lokho akunikezi vele isinkwe etafuleni uzokhala uzoguge lokho kukhala wayizama ibusa iqhubeke siyaphambili
sabingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzisa ngathi ngingasiqhubekela phambili isiphathele umsebenzi uhle kanje siyabonga bese singibe ngithanda nje lami ukuthi ngiphawule kancane ukuthi ngizwa abe izanu PF lamapholisa wayo bathi ma kule mhlangano ye-TCC behambe bayogcwala bengama SIO beyini befuna ukuyathi indlebe ukuthi TCC iyenzani hayi ngeke benze lutho ku-TCC as long TCC ingasela ama structures siyabonga kakhulu abaphathi be-TCC lo president wakhona ngokuhlakani bokungaka noma izanu ingazama ukuthi iyenzani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokhuluma uzobanikeza amandla ngoba lokuhlakani phakathi banakho bese ngisiba ngidangale kakhulu kulabo abafowethu be-MRP ukuthi bona abantu bayi-opposition bafuna ukuthi abantu bevotele okhansila babo be-MRP bevotele ama-mayor be-MRP kodwa upresident wabo bese siba ngumnangagwa izanu PF bachuthi ma kusaphethe izanu PF ukhansila we-MRP uzokwenzani kumembo of parliament we-MRP uyokwenzani into engasenzela kahle sonke singamaZimbabwe ukuthi sintshe uhulumeni yonke izanu PF yonke iphume kuphathe i-TCC and then bona be-MRP bese bebuya ke bekhalaza ngalokho abebekhalaza ngakho abantu bakulucindezela kulungiswa kodwa bona babezathi i-TCC ayiwizohlangana labo bona bayiphathe encane ngoba abala ngisho no-president we-MRP so amadoda e-MRP ngiyabacela ngabe qinisile ngempela ukuthi bayi-opposition lapho abaphumbi be-MRP bejoyina ku-TCC ngicabanga konke kungasenzela sonke ngono nje amaZimbabwe ke sibone ilizwe lidalo likhululeka lisiba lesizotha siyabonga ukukhuluma ngosipho
salibonani 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 ngikhuluma ngisemangwe ngisola umbuso kaNangagwa lo osithwala izinzima ongafuna ukutshelwa ongafuna ukuzwa ngabantu so umbuso wenyamazana thina abanye asihambisani lawo kodwa into ebantwini abantu abazame nje ukutshintsha bebe lotshintsho bevotele iqembu elikhulu elibuya ngamandla i-TCC ibona ngathi ingcono kakhulu ukuthi ingane ingasikhulula embusweni lo uyendlova iphisa Mnangagwa ngiyabonga
Studio 7 salibonani nonke basakazi nabalaleli ku-Studio 7 la hayi mina ngoshova ingolovane le enkaya so lapha ngizama ukuthi sibonisaneni njengalokhu kusiya kuma-elections kudinga inhlangano zonke lezi ezi-opposayo ahlanganeni sikhipheni liphathi side lokhu asingeke siyikhiphe siyekele ukugxekana siyekele ukuyenza lokhu nalokhu side engcono yile engcono akukho engcono ukukhipha liyana yibo ungcono engibubonayo mina then yindlela yakhona ngoba ayikho enye singayenza uma sihlukene kanje omunye la efuna ukude buse omunye la efuna ukuthi abusayo asikhipheni bese sibusa kahle bese sithola idemokrasi ngoba kayikho le demokrasi lapha ekhona yabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria leTurkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4800. Izisebenzi ezihlenga abantu bezimatasa ziphanda ngaphansi kwezicucu zemduli edilikileyo okutsho ukuthi inani labafileyo lingaqansa. Uhulumende wele Melika uthi uzaphathisa amazwe omabili la ngoncedo olokudinga ukuthi lihlenge abanye abantu lokuphathisa abalimeleyo. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhangodube.
Ukuzamazama komhlaba lokho kwenzakale elizweni laseTurkey laseSyria kube into ethuse abantu abaningi kakhulu ngoba kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko ninini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile. Kodwa ke kunjalo abantu abakhangela noma abahlola abantu abangabe begqibelekile ezingozini lezi lokho besaqhubeke njalo besaphenya besasetsha besazama ukuthi bagebhe babone okutshengisela sobala ukuthi isibalo lesi sizayo ngokuye ngokunyuka. Lapha kulelizwe laseEngland kade kungazange kwazwakala kakhulu ukuzamazama kuleli lizwe kodwa ke abantu badumazekile kakhulu bethukile kakhulu ngoba kwenxa into yenzakala elizwe lefana laboTurkey okungakuthi iTurkey iseEurope kuyako kusekusibalo lomthelela ukuthi sekungabe kwenzakale njalo lakwamanye amazwe akhona apha eEurope okuyinto engasimvama ukuthi kwenzakale into ezinje emazweni ase-Europe.
Ubona ama-earthquake ake ayenzakale yini eNgilandi njalo ungasitshela ukuthi nxa kungenzakala ilizwe lona lilungiselele na ukuthi liyenelisa ukuhlenga lokuphathisa abayabe bethintwe ingozi le.
Ilizwe leEngland lihlala liqaphile ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kungafinqa kungenzeka isigameko esifana lazana lezi ukuthi bayenelise ukuthi bahlenge abantu babo ngoba into eyenza kakhulu ukuthi bahlale bengabantu abaqaphileyo njengoba sazi ukuthi kulezigameko zalezinto ze-terrorism ezilokwenzakala kuleli lizwe okwenza ukuthi babe ngabantu abahlala beqaphile izimo ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke nxa kungabe kuwumthelela ukuthi kungabe kwenzakale i-earthquake ilizwe leli lingabe sengozini eningi kakhulu basazi ukuthi lapha kulezinto ezifana kubo London kakhulu edrobheni laseLondon izitimela eziningi zihamba ama-underground tube izinto eziningi ezingabe ziphansi kulamanye ama-bridge ahamba ngaphansi kwamanzi kungabe lokunzima obukhulu kakhulu okungenza ukuthi ukulahlekelwa kwemiphefumulo yabantu kube sezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa ke esithemba ukuthi akusoze kwenzakale njengakuleyo yonke le minyaka edlulileyo kungakaze sikubone kusenzakala into efana layena leyo kuleli lizwe.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhe Bhangodube olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 esebhilitane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo loku omela igogwe enembuziya edalele eParliamente umnumzana Justice Mayor Watiajena labanye bakhe basulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu $5 million. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa koBulawayo, abahlali bedolobho bathi bazaxhasa amapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChrist Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.